konke nje besithontiselwa, kungayisisho ukuthi nxa usithontisele songathi ingcekeza or uphile omathanda. Hayi, thina sithongutshela nje ukuthi umuthi wokuvikela ikholera, especially abantu ababhesi eHarare lapho ekhona. Imfundiso okwanamhlanje asizange sibe layo khonokho nje ukuthi kade siyithola emakhaya lapho esikhona, ukuthi siyafundiswa ukuthi sihlale endaweni ezihlanzekileyo, sipheke ukudla kuvuthwe. Imfundiso yekholera leyana sigeza izandla singakayenzi anything. Sizonceda abantu abahlala eHarare ngoba ezigabeni zethu asikakuzwa ukuthi umuthi lo uzafika, njalo ezigabeni zethu umkhuhlane lo ubungakafiki.
Esingathi kumqoka okukhulunywe ephalamende lamhla kunye.
Okay, thina ngapha ku-Upper House besikhuluma nge-economy, kule motion ye-economy emuve izolo ngu-Honorable Mahlakala eyakade lokhu esiyisafuna lanamhlanje. Sibonisana sibatshela ukuthi uyabona ukuthi i-US dollar noma befuna noma bengafuni vele seliyalile umsebenzi. So kade sizama ukuthi lathi sifake i-solution ukuthi ngabe uyayenza bebeke eceleni i-US dollar kuze sisebenzise irandi njengoba i-South Africa isedize lathi ngoba okwe-US dollar akusakwaniseki.
Sibonile njalo elinye ilunga ledale lephalamende wezanu PF esithi ibandla le-MDC yini elibangela ukuthi intengo yempahla iqonge lokunye okwenzakala elizweni, likuphendule njani lokho?
Alokho vele sesikwazi ukuthi i-chorus yabo ukuthi bayangena bengalutha bengaqeda sebeblema i-MDC ukuthi yeletha ama-sanctions bona beyi babazidingela wona and njalo bekhankasa babenzele bekwazi ama-sanctions akhona. So akulasizathu abangasitshela sona ukuthi bethi i-MDC ilethe lokhu, yikugatsha nje ngomunye kwabantu asebeyehlulekile.